Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ijona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 20 uzibandlela 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje imota kankosikazi Grace Mgabe inqikelana leyinye kwele Botswana.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe inotho yonke bayiyenze yabo abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele notho ezingaka.
Abesifazana bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ufanana xathu lokamnumzana Robert Mugabe.
Kufanele ukuthi abantu sivote, fake umongameli ezimfuna yethu ngokuthi singaboni Mnangagwa lo Mugabe bayafana.
Sokulo mnyaka umnumzana Donald Trump weyokwele Melika engumongameli welizwe, kuyini asekwenzele abantu beMelika nabanye amazwe? Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulumsakazo.
Ngazange kwenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu okuqala yelokhu ukuthi usehlise e-America wayefaka ngaphansi kwamazwe athize afana ne-China ne-Russia.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabe lo mntanakhe umnumzana Russell Kureraza ziyenze ingozi izolo ntambama duze le-Gaborone kwele Botswana, lapho ebezikade zisendleleni yokuya kwele South Africa. Intethebili zindaba ye-Studio 7, uMartini Ngwenya, usethulela lolu daba.
Imota ezintathu lezi ezibalisa i-Rolls Royce, i-Range Rover kanye le-Porsche, zona ezibiza izigidi lezigidi zamapula ziqale zabhekana lobunzima bokungena kwele Botswana. Kubikwa ukuthi amapholisa kanye logatsha lo-customs kwele Zimbabwe kade bedingisisa ukuthi kungani umntaka nkosikazi Mgabe efuna ukuzikhipha elizweni. Bekula mahungahunga ukuthi uGorezara usefisa ukuyahlala esebhabha yezikhulu esentheni kwele South Africa, ngakho-ke ubezama ukukhipha enye imali eZimbabwe. Ngemva kwamahola belinde emngceleni we-Plumtree, uGorezara labanye ababili bavunyelwe ukungena lezi mota kwele Botswana. Kodwa ke kuthe kusanda kuchaya ihola lechumi ntambama, imota zonke zontathu zangena kungozi emzini we-Atesia, kusele amakhilomitha angamachumi la isishiyagalombili ukuthi bafike e-Gaborone. Kubikwa kuthutshe inkomo phambi kwemota zontathu, kwathi ngesikhathi abachayeli bezinika indlela yokuthi zidlule kwathutsha enye imota ingananzeleli ukuthi kule nkomo eziquma umgwaqo. Imota le kuthiwa ithuze zonke zontathu izimota, noma nje zingahluphukanga kakhulu. I-Range Rover ebithwele ngenye imota ibikwa ibilohlupho ngemva kulandela ukuthi ibe kwenye ingozi eyenzakala eZimbabwe. Amapholisa emzini weMotshudi duze le-Gaborone ayiwo abambe lolu daba, avumile ukuthi kube le ngozi. Bathe basacwayisisa udaba lolu njalo omkhulu wenkamba yamapholisa kade engekho emsebenzini lamuhla ukuthi anikeze intatheli izindaba ngokugcweleyo phezu kwalesi sehlakalo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana, umzana Andreas Sibanda, uthi kuyamangalisa ukuthi abantwana bakankosikazi Mgabe babonakala betshengisa inotho engaka ngesikhathi iningi lihlupheka ekhaya.
Lokhu kukhipha yonke into egcekeni kukubeka sobala ke into ebekuvele kukade abantu beyikhuluma ukuthi imuli zabo Grace babathethe inotho yonke bayiyenze yabo abantu bedubeka ukudube obungaka bona bele notho ezingaka.
I-Studio 7 ichwayisise ukuthi imota lezi lamhla zingabe zingaphi. Ngemva kwengozi yayizolo kwatholakala ukuthi i-Rolls Royce ikwenye ihotela ephezulu endaweni yokuhlala izinothi ephakalane, kwathi i-Porsche ilokhu ibanjwe emapholiseni eMotshudi. Awukacaci ukuthi imota lezi zizadlulela nini kwele South Africa njengoba sezingene engozini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Abesifazana eHarare bathi abasela themba ngombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kawehlukananga lokamnumzana Robert Mgabe obugcwele isithembiso ezingafezekanga. Ngakho lokho bakhuthaza abanye babo ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi babo ukuze benelise ukhetha inkokheli abayifunayo ezakhokhela uhulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abesifazane laba bavezela imbono ngesikhathi bekhulumisana lalomsakazo ngosekwenzakale selokhu uMnangagwa wahluthuna intambo zombuso kumgabe esebenzelana lababukutho. Unkosazana Sihle Mthunzi ngomunye othi usengodaniswe ngumbuso okhona ikanti ubele Dlabuzane lokuba isimo sizoguquka ngemva kokususwa esikhundleni kukamgabe obuse leli lizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Kuyafanana fanele ukuthi abantu sivote fake umngameli ezimfuna yethu ngokuthi singabona uMnangagwa lomgabe bayafanana.
UMamthunzi uthi okumdanisa kakhulu yindima eyathathwa ngabesifazane ekususweni kukamgabe abayibo asebebhekana lobunzima obuphindiweyo.
Kathesika sesibona manje ukuthi as from December izinto zonke zakhwela, asikwazi ukuthi uMnangagwa yinika ukuthi sekule abanye abantu futhi abakhwezisa ngokuthi kathesi ama-school fees kathesi asikabhadali imali zesikolo laze amabhuku akhwezi.
Limbono isekelwe ngunkosikazi Celiwe Ngidi waseMfakose othi okumzwisa ubuhlungu yikuba abesifazane njengaye bekhohlakala sikhathi sonke lanxa beyibo abaningi elizweni.
Hayi, imbono ungathi sijabelele manga thina ngoba le nto ngibonayo these days hayi akukho right. Ngibona ungathi izinto kunzima kuphela, hayikho le nto yokuthi sijabulile. Mina ngendlela ngibona ngakhona ngibona ungathi hayi sijabulile imanga phela, hayikho le nto le. Nesikhathi uMnangagwa ufakwe esikhundleni thina sithi mhlawumbe izinto zizotshintsha, kodwa ngibona ukuthi hayi kunzima ngehlobeni.
Abesifazane laba bathi okunye osekubadanisa kuyikuba uhulumende kaMnangagwa usekutshengisa obala ukuba esewavala amathuba abesifazane liqhubeka lincipha inani labo kunhlangothi zonke zelizwe. Abanye babecabangela ukuthi uMnangagwa uzakhetha owesifazane ukuba ngomunye wabasekeli bakhe, kodwa akwenzakalanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Zokulomnyaka uMongameli Donald Trump esesikhundleni kulabanye abathi wenze kahle kwezokuthuthukisa umnotho welizwe, kodwa kulabanye njalo abathi ulobandlululo olumangalisayo njalo uxabanisa abantu kwele Melika lakwamanye amazwe.
I will faithfully execute. I will faithfully execute the office of President of the United States.
The office of President of the United States.
And will, to the best of my ability,
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations.
La ngamazwi kaTrump ethatha isifungo ngomnyaka ophelileyo eCapitol Hill edolobheni leMelika eWashington DC. Wathembisa ukuthi uzabusa ilizwe leMelika ngemfanelo njalo ahloniphe isisekelo sombuso welizwe. Abantu abaningi bathi uDonald Trump kabusi ngemfanelo kweleMelika okwenza ukuthi kube lokuxabana okumangalisayo elizweni lakhe. Okwamanje uhulumende weMelika uphelelwe yimali emadabukakusa ngesikhathi uTrump efikisa umnyaka esesikhundleni sikamongameli. UTrump wangena esikhundleni sikamongameli kulandela unqoba kwakhe unkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 kukhetho lukamongameli. Uthe engena esikhundleni wathembisa ukuthi uza kuqula indlela uMnumzana Barack Obama obekhokhela ngayo okugoqela ukudlelana labantu bakwanye amazwe. Wathi eqalisa umsebenzi wahle wavimba ukuthi abantu abasemazweni abalokholo lwesimuslim bengavunyelwa ukuza kwele Melika. Amazwe la abalisa ele Iran, Libya, Yemen, Somalia le Iran athi ancedisa amalwecatsha azonda ilizwe le Melika. UTrump esenza konke lokhu, umnotho welizwe leMelika uthuthuke okumangalisayo loba nje yena elokhu ezondwa ngabantu abaningi abathi ulobandlululo. UTrump kuthiwa usanda kwethula amazwi athi abantu beHaiti labavela kwilizwekazi leAfrika bavela kulokhu athi ngama-SWOL countries. Lokhu kuzondise abantu abaningi kwilizwekazi leAfrika labantu abansundu abahlala kwamanye amazwe okugoqela eleMelika. Kambe useyenzeni uMnumzana Donald Trump selokhu wangena esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe leMelika? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo Dokotela Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe esekolijini lemfundo ephezulu eHuddersfield University eBhilitani.
Hey,
Yeah, no Trump usenze umsebenzi omkhulu kakhulu ngabe ongazange kwenziwa uPresident weAmerica abaningi kakhulu. Okuqala yelokhu ukuthi usehlise iAmerica wayifaka ngaphansi kwamazwe athize afana leChina, leRussia, wayibisele emva kwezemconomy lazo lekwaze politics emhlabeni onke jikelele. Wasenza njalo ukuthi iAmerica ubudlelwano bayo labanye amazwe bube phansi kakhulu kwedlela amazwe amaningi futhi bufane nje lobudlelwano beNorth Korea lamanye amazwe. Mbone ngani lokhu yikho kusegcekeni osokwenze uPresident Trump waphumelela ngendlela engakaze yenziwe ngomunye umuntu.
Kodwa ubona ngazani kuyalungiseka yini?
Ngibone ngani akala akakayenelisi uPresident Trump ukuthi abuyisele emuva lokhu asekwenzile abuyalungisile njalo abantu abaningi abasamthembi kangako ukuthi sebengahlala naye phansi bacabanga ukuthi sokusakhiwa ubudlelwano lawo maze ngendlela etshiyeneyo. Bakubona nje kwinto eyokuqhilana nje ukuthi nanxa ngathi ekhulume kuhle namhlanje uyabe ekhuluma ngoba usemehlweni akhe njalo izenzo zakhe zimbi kakhulu njalo into asezivulele eziqakathekileyo ezifana le-Trans-Pacific Agreement bonakani leziyana zizayenza ukuthi ubudlelwano bwa-America benziwa ngoba izabe sizama ngamandla wonke ukuthi buyebuyele le ukuphumelela kholokho kuzenza ukuthi isebenzise amandla hathi isebenzise esingakuthi i-soft diplomacy.
Ngase sikhangela futhi kulalokho ayiwenzayo ukuthi ibhani yokuthi kungabi lamanye amazwe abisa abantu ngapha kule Melika. Kambe ukuthi kuzancobeka yini kuyiwa phambilini konapha?
Ngibone ngani angabuya ananzelela uPresident Trump ukuthi izenzo zakhe lezi aziqondanga njalo zilimaza ilizwe lakhe. Kodwa mbonani kuzamthatha isikhathi nxa ngikhangela lapha asukele khona le ndaba yokuthi lezi ngqondo usukele lazo khathana okungakanani ukhanya kulesikhathi eside kakhulu engumuntu ongani ulenketha uyakhetha abantu ngendlela engajwayelekanga.
Ye, kodwa siyabona njalo ukuthi kukhona kuthiwa uwe wakwethula esithi amazwe kuzwekazi le-Africa yiloko kuthiwa yi-S World Countries kanye le-Haiti. So ke khonoko ke kuye kuyamsinda kanganani nxa ukuthi ukwethulile khonoko?
Mbone ngani yena ngokwakhe uPresident Trump kakumsindi lokhu ukukhulumele nje sazi ukuthi kuzabuya kuphazamisa abantu baqale sikhuluma ngezindakathi ngendaba eqakathekileyo njalo abamlandelayo abalandeli bakhe bonaba abathiwa yibhesi yakhe bayakuthanda ukuthi khulunye into ezifana nazenizo kwenza ukuthi ibale lokhu bebambelele kuye. Mbone ngani lokhu kuyinye yengxenye yezenzo zakhe ezi khangelelane lokuthi angaphumelela njani kukhetho olulandelayo oluka-2020. Mbonani kuya kuladubuka ngawo. Kodwa kulaba abasebenza kwezobudlelwano kweze-international relations mbona ngani kungumsebenzi omkhulu kakhulu ozabathwalisa nzima. Ngibona namanje vele sebeqalisile ukube lokhu besithi emazweni lapha abakhona hhayi lingamlalele kangako uPresident uTrump lalani thina esikutshoyo thina yithi esikwaziyo ukuthi i-America ifunani ngoba yikho kuphuma emhlanganweni lapha abekhona nayo uPresident Trump. Kodwa nxa esezikhulumela ebantwini laphana uyabe senze ezombusazwa nje lingalalele kangako.
Ye, so ke kodwa umtshala khona ihlombe ngakho kuyini?
President Trump kuzima ukuthi simthayele ihlombe kangako ngoba ukwehlukanisa sekwenza abantu ukulwisanisa lokuthuka kwenza abantu ezebulenjini lapha kumakhompyutha kusuka kwenza ukuthi hayi kube zima ukuthi sazi ukuthi kathi angabe enjongeni njalo ukuthi kukhona yini okuzabuya kuphumelela. Hayi, hayi, ngithole nzima ukuthi ngithole into ebukekayo angabe yenzile mina uPresident Trump.
Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Danny Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT kwele Melika.
Ngathi nje okuhle ungathi kuthakazelelwe ngabantu yikona lokhu ukuthi wehlise business amaningi akuthokozelele kakhulu lokhu ngoba that means ukuthi i-tax asebezoyibhadala isizongabe itshwane eminingi ukuthi sebezokwazi ukuthi bakwazi ukuthi bathuthukise amabhizinisi abo.
Nxa sesikhangela ke ukhanyangazane ubekhuluma kakhulu ngalokho kuthiwa i-immigration ukuza kwabantu elizweni le-Melika, okungani kuyadunga abantu kakhulu khonokho kuyini?
Yeah, I think i-America from ekuqaleni vele ilizwe laziwa kulilizwe elabantu ababuya from amanye amazwe badecide ukuzokwakha lapha singathi ama-immigrants from ngaphandle. From ekuqaleni vele abantu abaningi akekho umuntu ngaphandle kwabantu nje abazalelwe lapho kuthiwa ngama-Native Americans esingathi yibo abantu abayibona esingathi bazalelwe kuleli lizwe. So into enziwa nguTrump ukuthi abe sesithi yena usevala abanye abantu beze kuleli lizwe, I think into embi kakhulu and yinto abantu abaningi abayilwisayo especially kulale ekuthiwa kuthiwa yidaka le eyayifakwe ngu-Obama ethi abantwana ababuya lapha bebancane bakhulela lapha eAmerica bafunda lapha baqeda kumele ukuthi banikezwe imvumo bahlale la eTampa ngifike wathi uyayibhalisa leyo nto leyo yinto esiyibona into enzima kakhulu eziyayenza ukuthi khuluma nje sikanje i-government ivaliwe ngenxa yokuthi akula kuvumelwana phakathi kwama-democracy lama-republican ngayo yona le ndawo.
Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende weMelika esephelelwe yimali yokusebenzisa ngoba amalunga edala le-Congress engavumelananga ukulungisa udaba lwabantwana ababuya kwele Melika ongela mvumo besesebancane abakuhlelo olubizwa ngokuthi yi-Deferred Action for Childhood Arrivals olwasungulwa nguhulumende kaMnumzana Obama. Lokhu kutsho ukuthi izisebenzi eziningi zikahulumende kazisoze ziye emsebenzini ngomvulo njalo leholo lazo lizaphuza ukuphuma esambeni sikahulumende. Kukhangelelwe ukuthi osomabhizinisi beMelika bazalahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha samadola $6 billion ngeviki ngesikhathi uhulumende evaliwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas, unkosikazi Talenta Ncube ngokuvalwa kukahulumende. Ngesikhathi sikamongameli Obama kwakwenzakala njalo. Konke konoku-ke ubona zalo abantu kubahlukuluza kanganani?
Kuyahlukuluza but kukhanya ngani kuthiwa into esizamele ijayelwe. Okumangalisa ngalokhu yikuthi House, the Senate, the Executive yilokhu zenini eyi-1 konke ngama-Republicans. So akuzwisiseki. Ku-Obama yes kwakungamnandi but wayevele laye sevele esengaselwa control eningi. But lokho abakwenzayo laba I think sizamele sikujayela izinto zingane sezitshintsha kuzokusakwelize lokuthi izinto ziyenzakala njani kathesi.
Ye, siyabona ukuthi kulo daba lolu lweDakar abantwana babuya lapha-ke besesebebancane bebiswa ngabazali babo. Yilo ngazali luyahlupha-ke lapha Mancube. Ubona nzali bazalulungisa yini kumbe bathi hayi asikulungisele kwesinye isikhathi?
Baza kulungisa but ikhona lokho ukuthi into yabingane iyakhathazayo ukuthi udade uTrump lapha kuyabe kumele abuyela ebantwini bakha abathembisayo ukuthi yena ngoba abantu kula bantu ababe bezwisisa ukuthi omunye umuntu ufike njani lapha kuzaba buhlungu njani okumtisela bakhona abantu abangelandaba lakho vele abakholisa ukuthi kababiselwe kababiselwe.
Lo ngunkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eDallas, Texas obekhuluma leStudio 7.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usixhuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Omanje sokuyisikhathi sabomama.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Sikhathele Nyathi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Yena obevakatshele ekhaya eLupane ngekhefu lekhisimusi eledluleyo. Usichasisela ngakufica kusenzakala ekhaya.
Khalisa kakhulu ekhaya ukuthi imisebenzi ngayiphi. Ikarenti asila mali. So abantu babe bethunyezelwa ngabantwana imali ifika ngale kumbe kutshintsha kube kuyini emakhadini sokusiya swayipa. Abadala babe bekoreta izimbida zabanye emakhaya, bekoreta amabhaketi abanye befunge abhadala. Kugcine kungasahambelani ukuthi kuhamba njani. Usoyethuna bedinga imini yonke bedinga umuntu ongabasiza ngokuthi ele cash bona bemswayipela izinto ukwenzela ukuthi eyibhadala. Soko sibili kuyangathi kuyasikhathaza kakhulu. And abantu bahamba imango emide kakhulu izulu kalini ndonyaka wonke umuntu ukhangela ngaliyachisa. Omama bathona behamba imango emide kakhulu bebhabhula abantwana bezama ukuyadinga ukudla ukuthi bethole ukudla. Ayefika ngapho lapho ukuthi ekuthengwa khona ukudla kwankona athola ukuthi kuyashayipha i-network kayikho. Aqine seyalala khona ngale engasaphenduka ngabantwana bengala kudla ekhaya. So ay sibili mina ngiyathaba ukuthi mangele kuhlela ukuthi nxa amazwi lawa kumbe engafika kuhulumende welizwe lakithi ukuthi azame ukutshintsha izinto zike kube lula ebantwini besifazane.
Ngokusebenza kwakho kwele Botswana kuyancedisa yini nxa sufika ekhaya lapha?
Akuncedisi ngoba sufika ekhaya ngale bathi imali nxa susiyathenga ezidolo bathi irandi lepula kuyalingana. Khona ngapha thina imali esiyabe sizikola ngapha zilingane ze-South Africa. So siyafika ekhaya usuthenga sokulingana. Akusabhalansani. Uthola ukuthi umuntu ovela ngapha sekhala kakhulu ukuthi intengo yakho nisiphezulu ngoba kuye iyabe isiphezulu kakhulu kakusahambelani. So kugcina vele kungancedisanga abadala ekhaya. Usiyafika ekhaya usela mali. Njengathi siyabe sesifika sesidlula udlula kobulawa udlulele eliphandle. Safika ngale ungasela mali so kungasela ncedo vele lokuthi uhambe ekhaya. Ngoba isibo bonke phela abahola imali ezidla engqondo. Abanye sikhola ama-change imali ezincane. So xa usufika leso uthaya i-R1,000 ilingana le 1,000 kula esitolo wena uvele ukwazi ukuthi ayilingani. Yona iyabe isikubulele ngoba iyade uyiphelele. Lwana usuka ngale ngxenye unkazana osebenza ngalezindlini uyabe uhola imali engcono. Uyabe biye le mali engcono. Usuka ngapha esukele imali encane. So sibe siyafika lesitolo bonke sibe siyathenga ngeprize efananayo. Akusahambelani. Sokubulala abanye abantwana. So lesi sokukhalela silo kungasisiza ukuthi ilizwe lakhe kalibe le msebenzi. Lathi sibuyele ekhaya sekhini izindlu sisekhaya. Nxa kuyukuthi ngiholi $100 ngisekhaya impuphu i-50 kg ngoba ngayibona i-$21. Iyabe ingcono than ukuthi ngisuke lapha ngiyayifaka futhi e-Western Union ngiyibhadalele. Iyafika ngale ngaseyiyo $21 ingasakwani impuphu.
Kodwa nxa uthengile-ke impahla kuyathwaleka yini ngabomalayitsha kube ngcono kumbe vele abantu babuya le mali?
Vele kuba nzima lapho kuyabuzivulele ngoba omalayitsha bangikhona bazakuthatha. Baye ukutshela ukuthi bana bayaphelela kobulawayo ukuthi ize zidlule futhi ziyefikela upani sokungenye imali. So ugcina ubona kungcono ukuthi ngcono ngizikambisele imali ngoba ungayenza njalo uyabusulahlekelwe imali eningi kakhulu. Njalo le bhoda baya meji izinto akudluli izinto ezingathuthuthu. Nxa kuwukuthi uthenge i-12.5 yempuphu kumele ibe yi-1 zingaba ngu-2 enye bayithatha. So iluhlupho olukhulu uthenga ama-10 kg angu-2 erayisi bathathe inye. So ugcina vele kusiba nzima ebantwini. Abantu sebesina bedinga imaplani okuthi yenza amapheyili ukuthi bethele emapheyilini. Susiyafika ngala amapheyili omanye asabonakala ukuthi ayenga ngama amapheyili phela afana.
Okunye ke okwakubonayo okwakuhlaba umxhwele.
Okunye sibili ongakubonayo okwandihlaba umxhwele yikho khona lokho mama izinto zekhaya azithengeki. Into zekhaya ezihlupha kakhulu yimali. Imali ekhaya kayikho. So yikho kusibili okuhlupha kakhulu abadala. Kulo hlelo olunye kuthiwa i-World Vision iyaholisa abadala ukudla ekhaya. Ibisibatshela ukuthi kuthiwa bebuye bezothatha imali yokuya esigayweni lokuyathenga amafutha. Alokho kwazisa ubuhlungu kakhulu ngoba basebenzisa abadala into engekho. Abadala bavuka behamba umango besithi bayalanda leyo mali. Befika ngale befike kuthiwa imali yakho nambe kuthiwa ingena ngemafonini. Baphinde baphenduke futhi bazoshona behlezi. Sasa futhi babizwe. Bavuke futhi ebusuku bezi kocouncil bethi balande abantu be-Westfield. Nanto be-Westfield nakhona kuthiwa bafonele komathelwana. Kune sokuthunywa umntwana ukuthi ahambe eyetshela. Lo council hhayi ebadaleni ukuthi ebatshele ukuthi badala. Lapha sokube lo problem so. Kuthunywa umntwana. Ayitshela ayi-adresa abadala ukuthi kuthe silitshetantu be-Vision bathi abasabuyi. Imali ayingenanga emafoni iyayibona.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Sikhathele Nyathi, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, utshone kahle, ube lempela viki enhle njalo. Ye, nxa sesingela ke kuloko kuthiwa i-social media ebulenjini bokuzilibazisa, sike sicele ukuthi litsho ukuthi likubona njani osokwethulwe umnumzana Donald Trump selokhu wangena ke esikhundleni. So kulabanye abaphenduleyo lapha uhlabahlaba uthi, mina ngithi thank you Jesus ngoDonald Trump. So far ngimnika i-grade ye-87.5%. Wenze kahle sibili, uweza ukuthi abantu babe lenzondo abanye bathabe. Kuzobuya ke umnumzana Thembekile uthi uyadelela lo baba. So udelela kakhulu kunye okumangalisayo. Uzobuya uSipho laye uthi siyambongela yena uDonald Trump kodwa kukhanya elobandlululo olumangalisayo, bandlulula kakhulu abantu be-Africa. Kuzobuya ke uma kaHotso uthi ubuza abantu abarongo lapha dube, sazini thina uDonald Trump. Then kuzobuya ke abantu osebenzisa esicingweni lapha, ngamafutshane sibili silobaba uKhumbulani Ncube usecingweni Kumlani kunjani?
Ngiyaphila futhi njani?
Ngiyaphila kakhulu. So wena ubona njani ngakhona konke osokwenziwe ngumnumzana uTrump?
Ah, mina kangikubonanga, ngikuzwa ukuthi kumenjani.
Mm. So anti kutwa kathesi sekwalise kumbe ngithi senelise umnyaka wonke esesikhundleni sikamongameli. Wena owakuzwa kuthiwa abantu bayakuthakazelela labakuzondayo ngaye kwini?
Hayi, ngeke ngikhulume lutho mpela, anilalwazi kakhulu ngakho.
Ye, kodwa nxa sesikhangela uyakhumbula ukuthi kwakulo mnumzana uObama wayesesikhundleni sikamongameli lapha eMelika. So ke nxa wena subona ukuthi omongameli beMelika kumele beziphathe njani, ungathini ngakhonokho?
Engakuzwayo ngoTrump kuphela ukuthi ngulwane umuntu onemali zakhe ongazange athande ukuthi engupresident aholiswe. Ngakubongela kwenje ukuthi kutsho ukuthi umuntu olesise ebantwini ongenandaba lokuthi adle indleko zabanye abantu nje ngoba yena engumuntu wezimali zakhe usebenzela nje abantu.
Ye, kodwa nxa sesikhangeleke ilizwe leMelika leZimbabwe, ubona zani kulo budlelwano obuhle yini kumbe akula budlelwano obuhle?
Ubudlelwano mina kambe ubone vele kabukho. Ebona nxa bengafuna ubudlelwano bengaba lezinto ababezigashethile kuphela eZimbabwe, ubudlelwano abukabi khona ngitho noma kancane.
Hawu, ubone ke mfowethu, sibonge kakhulu, ube nempela viki enhle baba Ncube.
Siyabonga baba.
Okay baba, sithathe ke ubaba Armstrong Nail Lynn. Baba Armstrong kunjani?
Yebo baba, linjani?
Siphile kakhulu, kunjani khonapha lapha khona?
Hayi, lapha akukahle, ukuthisa kuphela.
Ungabonga khona kolapho?
Ngiseyebutwana eMawuni.
Oke, kunjani eMawuni?
EMawuni nxa singazange sile under 40% sizwa kahle.
O yebo phela. So ke ungathini ke ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Ya, umbuso na kamnumzana ubaba uDonald Trump, yebo siyawubona sibili, kodwa ungani ungumbuso olobandlululo ebantwini abamnyama, especially emazweni aseAfrika. Lamanye amazwe akhe ndane lawo.
Kungabe usijongani khonokho?
Ah, indlela akhuluma ngayo, le ndlela akhulumisa ngayo. Abanye abalabo emhlanganweni ababe buthene bengama ministers, ayisiyo ndlela engakhulunywa ngumuntu esinga ngomongameli siyabe simhlonipha, ehlonishwa ngamazwe wonke. Phezu kwalokho elilizwe lele engumongameli welizwe leliyana elihloniphekayo kakhulu.
Ye, ngicela ubambe khonapho Armstrong kulo baba uFalala Antipas Gilbert obhale lapha umlayezelo uthi okukhanyayo kakhulu yukuthi umongameli Trump ungomunye wabantu abangapho ngokungena nje ezikhundleni lapha eWhite House ayenze okufunayo. Mina ngowami ngibona ngazani uyiloko kuthiwa i-racist kumbe ulobandlululo. Kuzobeka ke usithole la uthi Trump is the rarest honest man walking the planet. Ngokutsho kwakhe nxa ngakufaka ngesintu uthi umnumzana uTrump umuntu omangalisayo kakhulu osemhlabeni lowo. Uthi ye, siyabona ukuthi wathi uzayenza lokhu enze lokhu, kodwa wenza into ezijiyeneyo, ezinye zidanisa abantu, ezinye njalo zijabulelwa ngabanye abantu. Kuzobuya ke umnumzana Mbuso Ndlovu uthi thina esikufunayo yikuthi adilize iNorth Korea ngoba izafundisa amanye amazwe ukusebenzisa izikhali ze-nuclear kumbe zembubhiso. Siyakuzwa kakhulu mnumzana. Sokubuya ube kuthemba moyo uphindi uthi ya ukuthi iAmerika ibe lipholisa lomhlaba wonke asikufuni, so akumelanga uTrump abe akwenze khonoko. Ye, so Nelly, phosela ukugcina baba.
Ye, hayi, ngiyakuzwa sibili konke lokhu, kodwa njengelizwe elihloniphekayo njenge-America layo uTrump ngingathi ube ngumuntu ohloniphekayo, indlela nje aziphathe ngayo kusuka bese kusehlisa nje lesithunzi selizwe loku akungaba lelizwe leliyana ebelibusisiwe, but akumelanga eziphathe ngendlela aziphethe ngayo.
Awubone ke mnumzana Armstrong, ube lelanga elihle mfowethu, sibongele kakhulu. Ye, zulu kandaba-ke nxa lifuna ukuthi lingene khonapho-ke ebulenjini bokuzilibazisa befacebook kukhasi le-VO Indebele likhangele sibili liyaphongutshanje uthi VO Indebele liyaphuma bese ulithanda. Kodwa-ke mbonazani isikhathi sethu namhlanje sesidliwe ngumangoye. Singakehlukani nanzi indaba ebezikhokhela namhlanje. Imoto kaGrace Mgabe, kankosikazi Grace Mgabe, inqikilana leyinye kwelaBotswana. Abesifazana bathi uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa ufana qathu lokamnumzana Robert Mgabe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisa emoyeni ngoGibbs Dube.
Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.